Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile okuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amaveni wonke.
Umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona iSADC Summit. Bazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasotsha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa waqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu ukusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswa amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho-ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasotsha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhla.
Kodwa kulandlela engani lula uhulumende engakusebenzisa ukuthi kungakhanye ngani wenza into ezingasizo.
Indlela ikhona elula, akudingakali masotsha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenze kwenzeka zonke lezo zinto la ngabantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotha engasoze idinge amapolisa njalo ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba IMF World Bank United Nations abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana kakuvumele khona lokho kwenzeke basukuma abamsekelayo yena uhulumende bayemgwaqweni bayetshengisela basukume laba abangavumelani lo hulumende bayemgwaqweni bayetshengisela umconstitution yeZimbabwe iyakuvuma khona lokho kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo
Lo ngumnumzana efidlela Ncube umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ukudaba olufanayo umhlangano weSADCO Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokhela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla. Kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuya nalinyanga. Ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethulwa kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni.
Okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe. Okungangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile. Ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona emhlangano okuhlanganisela khona eNew Parliament, okuhlanganisela khona leminye lamanye amavenue wonke konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo lemgwaqo yethu yonke isilungile lokunye nje esingakucabangela kathesi esingakujwe ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini.
Kuzahamba njani lapho abeSADC sebefikile njalo ungasichazela ukuthi ikhona inye eminye imhlangano ezaba khona kungakafika umhla ka 17 eyokulungiselela isami.
Konke sokulungile njalo uhulumende wenelise ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya. Yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile.
Lo ngumnumzana Richard Runyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwana lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga oweStudio 7 eseHarare. Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kaNhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazise ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela. Inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uZulu ngempumela leyo umgcini isihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle. Ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala. Uhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumele senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Kuyisibuko kecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silohlupho olukhulu kwezemfundo. Uhlupho olwababalisi abangaholiwe. Uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyele emuva sekhangela inzira masanga. Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangula isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama results abo kutshoni lo
indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework. Okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali olevu, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho yaqala khona ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungipo. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athuzi sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabe yenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engathola u-0.
Umnumzana Themba Kuyemoyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalise Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agidimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabelweni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu ELeRussia lilwisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Ngwezi phathelane lezemelika. Amazwe omhlaba achiyeneyo akhangele umkhankaso okhethwa lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempila kahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Muringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Sikwazi ukuthi ama-Democrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world ukuba le peace loku make sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala ka TSS sizibonayo and siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas singakhangela iNATO sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, le Sweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as born around the world is about making money and making big money for his country. So konapo ngantwa I philosophy abisitshintshile. Siyabona impilo zonke ezihambayo. America is very invested. Hayi ngabe sembona ngantu yabe se keeper the investment as a concentrator with an isolationist policy. But Konoko Sibonangantwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayi ulandela zombusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungamili Nkomo oweStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathayi kwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethwandaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Baya kuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhla ka-17 kuyonale inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Fortune Lalaz kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuya bhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya ba demonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, asiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngeniseke ubaba uJuma khonapho. Ngamapitshani baba Juma, ngamphendulo sithini umlalazi lapho?
Esiba lalo lapha kwela ke Zimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangantu abona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo ele Zimbabwe, especially nxa kulama international events anjengabo ungalabana United Nations General Assembly kumbe kathesinale iSADC kumbe iAfrican Union. Bakhona abantu vele abafuna ukuthi befike beyenze ukuthi iZimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle, okumele ngabe kungenela abanye abantu and stuff like that. Yet bakhohlwa ukuthi there is something called sovereignty ngeSQ ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha, and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sizabe sindawonye sisibonisana. Akuna muntu phela o-perfect. Nxa kuphanjaniswe khona sitshengisa ukuthi hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili. Manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda lokugoboda ilizwe labo, usuzibuza ukuthi anokuhamba njani. Kathesi uzibone kathesi bakhuluma ukuthi ya sizahlangana estradini sifuna ukulithengisela le nto ezinjalo. So ngaso uzibona amasosha lamapolisa sebengene estradini labana kwakumangalisa, and kumbe they are trying to prevent abantu abalengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamenzisa abantu, ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela, ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelwe, but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna. Asibo bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela, kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini ususithi akunamuntu omele aye town, usuthatha ilungelo lomunye umuntu, wena usufuna elakho libe yile eliphambili. Kuyabe kuqondile kuyini khona oku? Kuyabe kufeyini na? Ngabe wena nxa ufuna ukwenza yakho zenzele uthule, kungelako udlangudlangu phakathi. Lo ufuna ukwenza okwakhe umekele la enza okwakhe, but into esiyaziyo ukuthi wena akukaze kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha eZimbabwe. Ukuhlala sokuyiziphithiphithi, kushiswe izimota, kubula amabuilding, ugcina kumoshakala lempilo zabantu sibili. So khonoku yikho esingakufuniyo, yikho sokudala ukuthi amapolisa xa sungena kathesi ukuthi athi hayi libone ukuthi sikhona azama ukwenza into engayisiyo, hayi sizaqindelana amajeli akhona. Hani limzwile uminister of home affairs owe-England kale ushilo wathi khona we are creating 500 more places for ama-protesters laba bazangena ejeli, and sebeqalisile ukugweshwa kathesi.
Ye mlalazi, umphendule khona uGolide.
Unfortunately uGolide ucabanga ukuthi sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende. Ukuba sovereign kutsho abantu bonke. Siyakwazi ngehistory yokuthi whether li violent or li non-violent, iZANU PF ayifuni ukuexposwa. Ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni. Yilona uhlupho. Njona ngichilo, i-army belongs to ama-barracks. Ngaze uhambe kuphi umhlaba, iZimbabwe is extraordinary ngokwenza into ezirongo. Khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta. Yes, abantu babotshwa ngemva kokubana sebeve-violent. Ubezwa sebesithi hayi nxa sekunzima sizabiza i-army. Manje okweZimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste, kubotshwa abantu before baproteste. E-UK khonoko anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa, asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence.
Bala khonapho ngomtshana babakolite.
Mina ngilelunga leZANU PF ngiku-central committee, asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapho esake sihambenise ugongoda khona abantu. Kodwa imhlangano yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqinga abantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi abavotele thina, asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke. So yikho vele thina esidume ngakho hasho kokugongoda lokho. Kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngithilo mina abantu bangapha babomlalazi babopheka lulo ngoba manje bakhulume anobele yikho bazange bakhulume babongubonakala hlobo sezitridini yikho bengavuswaka. But abalapha bayangena kuTwitter anti vele bayenza imbonani ngabenzi lokwana othiwa umbeta isthenini imbonani vele yothi wena bafuna ukungcolisa ilizwe lethu.
Lapha lise umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF, lomnumzana Fortune Mlalazi olandeleza umbusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Kwezemidlalo, kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eZimbabwe kumncintiswano wokugijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kumidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France. Intelelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utapona shemakaraulo makanaka ishe charamba balobeka kutsha imbali yomdlalo wokugijima elizwe leZimbabwe ngokufinyelela kufinal yomncintiswano we 200 meters kumidlalo yeOlympics izolo ntambama. Wake wasebenza intatheli izindaba yezemidlalo uthandiwe Moyo uthi uvisela ababili laba inhlanhla enkulu emkhankasweni wabo ukuthola imendulo.
Benze kuhle sibili kakhulu sesikhangelele ukuthi this time around mhlawumbe singathola lathi imedal njengeZimbabwe.
Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlakama uthi yena kusoze kube lula ukuba bathole imendulo abadlali laba nxa ekhangela indlela abagijime ngayo kusemifinal.
Izikhathi zabo yize ngani mbe esikolo lazo ngoba abathathwe kunumber 3 kuma-hits abo kusho ukuthi masikhayele ukuthi unumber 1 nonumber 2 kuma-hits lawa different. Izikhathi zabo beziphambili kakhulu kulezabo.
Olandela ezemidlalo umnyaradzi Mavikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo yeOlympics.
Hawu makarawu locharamba hayi bazenzika izinto kuhle lokhu kuyabukeka lokuyabongeka abancane abasakhula labo bebona into ezinje ezenzakala bonke bayaba lebelief ukuthi it's possible abagijime ngala abafana abana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama sports mele siwathathe serious. I-talent linethu saselincane kuma next Olympics sabe le more representatives.
Udumisani Luzulani Dube ohlala enyama endlovu uthi bengaba baningi ngabenza izimanga kwezemidlalo nxa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni.
Lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana eso ukuthi ethone gijima benelandela iphashin yakhe ayisisekho. So laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially namandlovu bepho khona ufishat begijima kakhulu kodwa ngesizathu sokuthi umuntu akatholi uyagcina esiyadinga umsebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports.
Umakarawulo charamba bayingxenye yabadlali abayithoba mnembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika uNoah Lyles kanye lo-Arion Knighton bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyetsile Tebogo owakwele Botswana. Umakarawulo charamba bafunda emakolitshini emelika. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Wasazi beStudio 7 linjani lonke labalaleli benu. Indaba le yenziwa ngomnankagwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungileyo ngoba ungakhangela into eyenziwa ngomnankagwa ngesikhathi seGukuround. Nguye umuntu owadeclare amasotsha ukuthi ephume esibulayelo obabamkhulu ngale. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilana vele yayingaphelanga ngoba lakathezi vele ukukhanya ngantu ayilokhu isalingile emoyeni. Impilana ngabe yathi phu phansi kuphela zihlezi khale kuphela kawani kuphela yona impi vele ingaba khona asoze kuswela lo ofayo kodwa asoze kuswela lo zasala futhi iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngisamethembi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu bakaStudio 7 okhulumayo ngobona waselifana kuyadawukisa kwesikubonayo ekuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunamavisitor azoba khona. So kuhanja kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngumbuso weZANU-PF. Bayakubona manje uJoseph Juma okwenzakalayo bakujabulela bayakukhomenta bathi kurayithi. Umnankagwa yenza into e-right kakhulu mayeleke esongela abantu ukuthi nabathume ebahlaba ugodo kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingela siyabonga sicela isikhathi se-news lisongeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti-ke kulezinye izinto ezibalulekile abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona ilizwe lakithi akukho lapho eliyakhona. Kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabweni for 50 years akuthethe ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerica. Yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo ngedemonstration yevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha. Lihlonishwe la izizwe. IZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke. Ukuthi ma ungazwala noma useChina ukuthi you're from Zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa mahlayana abaphikisayo labalela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.